kona indlela edlulanga sodluka amazazela kwayihlaba semangomgubo kakhulu ikwayizephu dlungwane ugondolela umaseko melebele inqine ekhapha ngosamahla ngevusa yambhadama engaqhathile uhanti esikube suthu wenoluthu sekhamkhanya kweyimangelengelo funela nganeni ethangweni kasibode usinhlanhlathe ekhafula lonjengebhabala inkosi yenyathi etshisa.